eyi kunobunzima ngathi nje sibashayela ihlombe ukuthi sebekwanise iminyaka engu-20 sikhonsejule kancane. Kodwa-ke kunobunzima xa sikhangele indlela abaseyihambile njengebandla, wakhangela ukuthi liqhawuse selihlephuke kangaki eminyakeni engu-20 eyedluleyo. Kusho ukuthi uma singa-ede eminye ngu-20 lizehlephuke more than double ukwade zapheli. Kungathi kukhona ukungahambi kuhle kwa-administration inomnye ibandla. Kumele kulungiswe internally. Ngicabanga ukuthi kumele bahlale phansi njengebandla bakhangele ama-weakness abo internally, ngoba esingathi sikhaya i-presidency esiyibonayo ukuthi every 5 or 6 years kuba le-likelihood kuba lokwehlukana lokungabonisani kuhle inkokheli okukhombisa ukuthi kungenzakala futhi embalwa njezayo. So ngicabanga ukuthi mina ibandla le-MDC ingalihlale phansi andasarile kumele ibe isikhathi sokuthi bahlale phansi kumele bazibona amakhwapha khangele ukuthi kanti balahleka ngaphi. Nxa ngiphuma phandle bengikhangela ngabo umsebenzi wabo umalokhwalotelibudalo uyananzelela ukuthi iminyaka embala edluleyo sole ndawo ze-corruption kugqelebhele kwenzakala bona kunokolitisi emadolobheni kakhulukazi ikeyibo ukuthi abakhokhelayo. So konke lokho kuyaninda ingcekeza ebandleni labo. Kuyadingeka ukuthi bahlale phansi bakhangele nxa bisho ukuthi ngempelampela bafuna ukubisa intuthuko nempilo engcono ebantwini besibabo.
Bakhona abathi owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ibizo lakhe seligcone ibandla le-MDC ngoba kwaphuma imbiko yokuthi wayengani uyalisekela. Uthini wena ngalo?
Utho kahle ngezinye zezinto engitsho mina ukuthi njengebandla ngabe ngiyayisayela phakathi kwabo ukuthi kanti vele abakufunayo yikuyini. Yabona nxa usudlelana lomunye uMgabe owaziwa ezandle ezazithontikazi mangeke kanjalo, nxa wena usufuna ukuthi uthaye isikobota nomuntu onjalo udlelane naye kumbe abe sekusekela, hawu uma ungamthoni uyabe uzama ukuthini.